Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku 24 lwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, icala lelunga lebandla leZANU-PF elabothelwa ukuloba kunkundla zama WhatsApp awebandla leZANU-PF lisithi umnanga kwakenelisi ukubusa kulomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwengwa livinjiwe ukudluliselwa emthethwandaba ophakemeyo ngumanji weHarare izolo.
Ukuthethisa umnangagwa kumbe ukukhuluma kubi ngomnangagwa angikholwa mina ukuthi kulicala, ngoba iconstitution iselo selisombuso siyasivumela ukuthi abantu bakhulume bekhululekile futhi bekhuluma santando.
Umlingisi owazakala ngokudlala kumdlalo kamabonakude othiwa amakhorokhoza uBernard Bekilizwe Ndlovu uselobe ugwalo olulonda impilo yakhe etshengisa ukuba okubi kungasetshenziswa ukwenza okuhle.
Imumethe indaba yokudinga ubuhle lobumnani phakathi kwempilo noma izinto zingelula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Manje ebindura izolo wale ukuvumela ilunga leZANU-PF eletheswa umlando wokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi lidlulisele udaba lolu phambili luyethethwa iConstitutional Court. Umsolwa umnumzana Goodman Musariri ubotshwe nyakenye kuthiwa uthuke uMnangagwa ngemva kokuthumela umbiko kuma WhatsApp group eZANU-PF esithi umsekeli kaMnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga kumele athathe intambo zombuso ngoba yena uMnangagwa engenelisi ukubusa. UMasariri omelwa ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ubefuna udaba lwakhe luyethethwa iConstitutional Court ngoba esithi imithetho esetshenziswa ukubopha abantu abetheswa icala lokuthuka umongameli welizwe ayikho emthethweni. Umthethwandaba kamanje uzaqhubeka uthetha lolu daba mhla ziku 14 ngenyanga ezayo. Kulo manje weBeitbridge olahle icala elifanayo ebelisetheswa abasolwa ababili kunsukwana isanda kwedlula. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe njalo engunobhala jikelele webandla leZaphu umnumzana Mthulisi Hanana.
Ukuthethisa umnangagwa kumbe ukukhuluma kubi ngomnangagwa angikholwa mina ukuthi kulicala, ngoba iconstitution iselo selisombuso siyasivumela ukuthi abantu bakhulume bekhululekile futhi bekhuluma santando. Into esembi ukuthi imithetho eminingi ayikafakwa kumbe ngathi iselo sombuso silaso asika nanzi imithetho ethile emitsha okumele ukuthi ngayisikhona ukuthi lale emdala somuthi ngasi susiwe ayikasuswa. Kodwa ke angikholwa ke mina ukuthi umantshi ungokwala ukuthi licala liyekhangile constitutional court usho ukuthi lundoda ulecala, kusangenzakala ukuthi lundoda afunyane engelacala ngoba leli licala elingekho emthethweni emitsha. Sizathemba ukuthi umantshi uzalibamba kuhle icala ngoba khathisika kwabi lesidinyeko sokuthi liye enkantolo engaphezulu. Kodwa ke njengoba sikwazi ukuthi lapha kukokhanda lemtshelo wakhe kusangenzakala ukuthi lo muntu agwetshwe ngoba sisazi ukuthi kwesinye isikhathi phela inkantolo ziyasetshenziswa ukuba nezinduku zikahulumende ukuchaya lokuchobodisa abantu abazondwa kumbe abakhanya behlukuluza uhulumende kaMnangagwa.
Sike saxoxa ngomantshi we-Bait Bridge olahle icala ebelisetheswa abasolwa ababili elokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa. Ilolu daba singabona yini umthethwandaba uluphatha mhlawumbe ngaleyo ndlela kumbe singabona umsolwa efunyanwa elecala?
Okumele sikunanzelele ukuthi njengoba singani siyasondela kukhetho luka 2023 kusangenzakala ukuthi lundoda afunyane lecala ukwenzela ukuthi abe ngumzekeliso kusetshenziswe yena ukwethusela bonke abantu abangaba lesifiso lomnakano lomcabango kanye lokufuna ukukhuluma kube ngomnangako. Kodwa khona vele emthethweni akulacala elinjalo lapha siyaba sesiphonga ukwenzela nje ngoba sikwazi ukuthi khona uhulumende vele usebenza umthetho ukuhlukuluza abantu kulokuthi awusebenze ukuvikela abantu. Kusangenzakala lundoda afunyano elecala, kusangenzakala sibili, kodwa hayi ngithemba amagqwetha amela abamalungelo luntu azasondela amsize amxhasa amphathise ukuze aphumelaye engalacala.
Okwenzakalayo konke lokhu ukubotshwa kwabantu ngalindlela singathi kuvezani ngombuso kaMnangagwa?
Uyabona nxa umuntu ekwazi ukuthi ubusa abantu abangamthandiyo futhi abangamfuniyo, phezu kwalokho ekwazi ukuthi kababusi kuhle kabaphathanga kuhle abantu ababusayo, uwenza njengalokho esikubona elizweni ukuthi uyazama ngazo zonke indlela ukuthi abantu bangakhululeki, abantu bangakhulumi, uyavimba amalungelo abantu kukho konke abakwenzayo. Uyatshengisela sibili ukuthi umbuso kaMnangagwa ngowenkani, ngobudlawu wembamba ngamandla, ngumbuso ukuthi khona nxa singakhipha ubamba abantu buchapha lokho akwenzayo ngesebenza kumbe umthetho kumbe amapolisa kumbe amasosha, hayi into entengantengayo engelasisekelo. Yikho nje sibona besebenzisa amandla ekhothi namandla amasosha namandla amapolisa ukuthi umbuso lo ukhanya ngani uqinile, kodwa hayi kakusela lutho, hayi intuthu yesithwala nje kayiphandle.
Umnumzana Mthulisi Hanana ucubungula izombusazwe njalo engunobhala jikelele webandla leZANU PF ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseSouth Africa. Kolunye njalo udaba olufanayo, abasekeli bebandla leMDC Alliance abayisithupha ababotshwe ngempela sonto emzini weEpworth eduze leHarare ngemva kokuthuka amapholisa besithi bayizinja zikaMnangagwa baze bakhululwa esitokisini izolo. Abayisithupha laba babikwa bathuka ipholisa elabopha omunye wabo ogogekileyo bamhudula, yikho okwaphoselwana la mazwi. Baphiwe ithuba lokuhlawula imali engamadola ezinkulungwane ezinhlanu $5,000 ngamunye. Wazakala ngokudlala kumdlalo kamabonakude othiwa Amakhorokhoza uBernard Bhekilizwe Ndlovu uselobe ugwalo olulonda impilo yakhe etshengisa ukuba okubi kungasetshenziswa ukwenza okuhle. Sixoxe lo Ndlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yebo, ngiyabonga kande. Yebo, kuliqiniso ukuthi kulo gwalo esengilulobile. Ende lolu gwalo lona isihloko salo sithi ngesilungu shit consciousness. Ma ungabe ukhangela ngesindebele engisikhulumayo kithi, ungakufananisa lokuthi sagaze sithi sesindebele sithwa sona zithathwa ziluma. Ngezinye indlela lele libala iphrase yesilungu le at shit consciousness ikhuluma yena leyo nkulumo o imomethe yena leyo nkulumo yokuthi zithathwa ziluma. So umethe indaba yokudinga ubuhle lobumnani phakathi kwempilo noma izinto zingelula, ngingathi yikho okuphakathi kwalolu gwalo ngamafichane ukuthapha ubuhle phakathi ukobubi ngendlela esithapha ngakhona inyosi, ngendlela esithatha ubulongwe benkomo ekhaya obunukayo sibusebenzise ukusinda phansi sibuchise bunuke budake inyosi bese sithapha inyosi
ngo ngenxa ukuthi sisebenzise ubulonge bonobiyana. So ngikhuluma ngaleyo nkulumo yokuthi lapha sithe sahlangana nobubi asidani kale kodwa sithatha lelo thuba ukuthi silisebenze bonobo bubi sibuthene bube into enhle. Njengoba ungakukhumbula kudala mabe sikhula ekhaya uthi ungalunywa yenkume babeyithisa bayiyose base bethatha umlotha wayona lona bawenza udli. Into kade kumele ukuthi kuzise ubuhlungu iqinisi ukudla kwakho.
Kahle kahle kuyini okwenza ukuthi ulobe lolugwalo?
Lolugwalo ngilulobe ngenxa yalokho esengidlane nakho empilweni njengomuntu. Kweyami ilife sukela ngizalwa ekhaya eTholotsho emambanjeni line izinto zinzima kunemikhuhlane kunempunza inkomo zisifa kwesinye isikhathi futhi zelwe ngikhule ngesikhathi sempi kulwela ilizwe abadala sometimes bekhinjwa sibabhekile bengabantu abadala umangale ungumntwana ukuthi kathi izinto zabanzima kangaka kutheni ungene egangeni ulunywe izingolonyovu ulunywe izinyosi sometimes uphosa ulunywe la inyoka mpela abanye bezibaluma inyoka bafe uhlatshwe ngamevenya wendapha uyebangu lwebusuku kube nzima yonke lento ibizo lezo nyosi ibiyo leyo shit engene phakathi kwayo mase ngibheka sengikhangela manje sengithi ngiyakhangelisisa ngibona ukuthi how into lezi noma bezinzima kanye bezingalandanga ukuzwa kakhulukazi bezilande khona ukuzosiqinisa zilande khona ukuzosifundisa ukukhalipha nokuhlakanipha ngikhumbule futhi ukuthi tema sikhula sihlala ngaphansi kwezihlahla sibumba umdaka kubunjwa inkomo kube nzima sidlale futhi singabantwana kungabikhona ozositshela ukuthi wena uzodlala ngubaba bese sizicabangela wonke lo amadlwana wonke lawo so bekuyindawo nje ebifundisa ukuthi uhlakaniphe kodwa mawuyikhangelisisa indawo enzi indawo egcwele inyosi manje kubeka ngesaga indawo egcwele leyo nto engiyibiza ngithi ngesilungu so ngilibhalele libhuku ukukhankasa ukuthi sintshe kubhekene ububi njengobubi kodwa sibubheke njengomkuba into elethu phila ezihlahleni into elethu phila engadini
manje ugwalo lwakho lolu luza thengiswa njani njalo ngapi ukuze abantu ikakhulu abalaleli babekwazi ukuthi ngxabela ufuna lolu gwalo bayengathi
so lolu gwalo luqala nje ngale nale viki esingene kuyo mhlaka 27 November kulilanga lami lokuzalwa yilo futhi ilanga lokuzalwa kwalolu gwalo so luyabe luthengiswa khona mhlaka 27 njoba nje kuloba nje sesiqalivela abantu sebeqala ukulithenga namanje but i-official launch yenzakala mhlaka 27 okwamanje sithengisa face to face abantu bayenza ama orders sibanikeza lelo bhuku face to face ukhona futhi ngikhuluma nje namhlanje ngithola i-order evele New Zealand so siya e-Korea le copy yakhe ukuyimloge okhashana ukhokha imali phezwa kwale khokhwa la eSouth Africa ukwenzela ukuthi sikhone ukuthi sinikeze i-Korea company ikhambe imnikeze ibhula the plan starting from next week sala i-process yokulifaka ku-Amazon ngoba abantu abaphakathi phandle kwe-Africa nabanye abaphandle kwe-South Africa lapho esikhona sebetshengise kakhulu ukuthanda indaba yakhona njalo futhi ngiyabe ngiku Twitter space eyabe ihostwa ngubusi no Tom nomzala Tom eyabe ikhuluma monga le ngiyabonga kakhulu and yona indaba yakhona ngixoxa akamnandi nje ngelizwi lokungumfana okuncane okukhulela ekhaya uzabuthula ukuthi iyehlukaniswa yabami ngokungumfana okuncane okukhulela ekhaya kuyixoxa le ndaba mpela nje kuyimi lokho okungumfana ngona ixoxa izinto okwakuzibona ezazihlekisa kubukela amadonke imisana ekhaya kubukela izinja nazo zigijimisana kumangala ukuthi kanti why izinto zinje bese ukuthi phambilini i-story sakhona in terms of style uthola ukuthi mina sengikhulile yime ngithatha over from umfana lowo bexoxa i-story sakhe engumntwana sokuba nelizulo ilizwi selisiba ngolomuntu omkhulu eselibheka izinto njengomuntu omdala manje seliqalisa ukuyinterpret ukuthi lokhu kwakunje kwenza so
lo ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu umlobi ube xoxa ecingweni le studio 7 SA South Africa.
Le studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo.
lele parlamente lele Bilitane libiwa lihlaziye udaba lweZimbabwe lapho okukhulunywe ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa waqamba amanga ukuthi wahlangana lenhloko kahulumende umnumzana Boris Johnson. Leli dale liphinde lagcizelela ukuthi uhulumende weleBilitane kasoze ayekethise izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla lezanu PF nxa uhulumende weZimbabwe engaguqulanga izenzo zakhe. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ugatsha lwezokhetho olweZEC soluqeqetshe lwaqeda indlela zokuqhuba ukhetho ngalesi sikhathi sobhubhane lweCOVID-19. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Linjani lonke balaleli labasakazi, bakithi sibonge nini ukuthi inkosi asigcinile siyaphila. Ake ngiqondise lapha bakithi, ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngingezomunye wabembone ekhulumile msongani ngiyachallengeana leyo unchallenge. Ngicela ukuthi ngibeke kanje, ngizwe omunye umlaleli esithi yena izaphu sizaphambanisa MRP yayingaphi iminyaka yonke le, kasixoleni khonapho sikuzwiseni kuhle. Emalangeni adluleyo ngike ngathola omunye umbiko othi sithi ubaba wethu uMoyo umqondisi yena uthi kasoze akonteste kupresidential. So nxa engasoze akonteste kupresidential asinanzeli ukuthi amandla kawakho phezulu ngale. Yikubona sithi thina ke okamqabuko usibangilizwe yena njwane evumile ukuthi uyakonteste. Ngibuyelela izwini lakhe elihlothe yena abahlangane la bantu bekhulumisane ukwenzela ukuthi abe MRP abaye befuna ukuvotela president bangene kuzapho bese bebuyela ke ngezinye izikhundla lezi zango council, mayor, MP. Kodwa ke ngapha ku president beye kuzapho senzele nje uloba sidliwe sizuze lathi kumelwa ngale eParliament.
Ku studio 7 ngawe linjani lonke lapho balandile labalaleli alivule phela uthama video la ekezwe sozi bekhuluma eke lalelwe lapho ukuthi uthakazi MDC kaChamisa akubanjwane man kuqale kusetshenzwe ndawonye ukuthi sokuqale kukhuthi izano lesihlupha le. Hayi manje sihlala amagangeni la, into zethu azihambi, omama bahlupheke emakhaya le, yabona. So hayi badala sicelani, siyacela sibumthwakazi. Hayi khona umuntu evuke ngutsheni ethi nasemfome yami party siyimthwakazi. Hawu man, labantu sebethi beyilandile kwelela abantu sokulandelwana vele sokubi vele ngenxa ukuthi uthasikhethe kuNdebele. Akulandebele akulashona, sibambane nini senze ukuthi kwenzeke into e1 kuphela. After that sikhona siyabona imthwakazi lichamisa lo sesibona ukwenzakalana, uyabona. So siyacela lathi sivule amawuti ethu la ekhulume lapho.
Salibonani basakazi beStudio 7 labalaleli bonke, ngingajabulakazi kakhulukazi ma kungafika isikhathi umeseji wami lowubani kulodaba oluyolwengihlukumezileyo. Uma ngisizwa khuluma ukuthi kuthiwa kulabantu abananzelela ukuthi ngaphansi komhlaba kule chebetheke, so bagebha begubha ngaphansi, imizi yabantu igcinibilike, le ndawo iyagugudeka ngenxa yomhlaba. Njalo ngizwe kuthiwa abantu baleso sigaba kabakwanisa ukukhuluma, uma bethu bayakhuluma bayesaba ukuthi bazahluka. Waye abantu baleso sigaba bengaphakami, bekhulume bebephakame betshengisele, ngoba into eyenziwa siyinto enhle. Yebo kungaba isimo somnotho sihluphe, isimo sokuphila singabe sihluphe elizweni, but ukuthi kugejwe ngaphansi kulinyazwe umhlabathi ugugudeke, ngokuthi umuntu ebethi isimo somnotho siyahlukumeza, uye wona umuzwe omunye umuntu ngenxa ukuthi isimo somuntu siyahlukumeza. Udaba lwangikhona lukho right, ukhombisa impilo zabantu ziyasezibe engozini ngodaba lolo. Abantu baleso sigaba kabaphakame betshela ihulumende ukuthi no, into eyenzakala lapha ayikho right. Amaphoyisa la ephakamisa inyawo ukuze ethi udaba lolo lulungise. Olwesibili lulapha, umbuzo wami ungukuthi ma kungukuthi amathebeleni umthwakazi ngaphansi ilizwe ngelethu umhlaba wethu kuyalani pho ukuthi umhlaba wakithi esuphi lathi sibe ngabakhululekileyo endaweni yakithi sizaphiwa nini wakithi ngiyabonga
livuka njani balaleli be studio 7 livuswa ngihlanhla mahlangu osebutswana e Francis Town ngibingelela umama emalungu elupane semphulu futhi mama uvuka njani ngibingelele unkomo RJ wayesebenza esibhedlela esemphulu ngiduvuka kanjani mdala ngibingelele umakhelwana wami sathulani ndivula ngiduvuka kanjani sathulani ngomalumami uphulu ngwenya wenyanga ngithi livuka kanjani lapho ujabulani ngwenya layo engamjiyi umza wami ngiduvuka kanjani ngithi linjani izulu ngapho thina ngapha eFrancis Town hayi liyana liyana silina kuhle lina kakhulu futhi ngapho ke seliqalisile ukulima yini bantu bemalunku ngithi ngiyabonga imuhlanhla mahlangu wakomachivovo koncube khonaphana ngitilisale ngokuthula
sibingelele kwistudio 7 igama lami ngubheke ngapha komadabu endaweni yasetholotho silohlupho nje olukhona olwesikolo leclinic endaweni yakithi kathesi izulu seliyanetha siyathwala nzima kule ndawo nje namanzi ukuthini umuntu ogulayo ngeke kwanise ukuchapha phetheya ngale umfulo yabunamanzi endaweni yasentoli lapho esiyakhona iclinic enye futhi umfula mawugcwele sesisitakile abantwana besikolo bafunda ephakama komanguba kule nkalakatha ehlathe lenyelisabekayo nomango wakhona awufanelanga abantwana abamantombazane njengalokhu nje mangikhangela kathesi abantwana abafunda le ngabamantombazane bahamba ehlathini akukho umuntu obaqhubayo okungangokuthi kungezwakala izinto ezithiyeneyo nomfula la usulamanzi nje mase bebhala imihloliso kathesi kungenzeka vele bephumele zero ngoba umfula mawusugcwele awuchapheki abanye babe bephambili ngezifundo ngapha endaweni ukuthiwa kusemathula kokhwali ukude lapho okungangokuthi sibili mangabe kuthiwa uyagada imoto siyakhona ungabhadala maybe 20 rand okuya khona ngoba uma ngwakhona mkhulu bengifisa nje ukuthi abantu bakithi singabe ndawonye ngomqondo noma singayakha iclinic kumbe sakheni isecondary sihlanganise umqondo sakheni noma amacottage amabili sakhe namaclass amabili okwenzela ukuthi uhlupho lolwesibhekane labo mhlawumbe igovernment la ingathathela phezulu hayi sithwele nzima bakithi endaweni size sifise lokuthi uNkulunkulu ngawe uyasizwela kodwa kokungasenani ke uNkulunkulu sifise ukubana esihlanganise umqondo ngifisa ukubana i-audio yami ingafundwa lapha kustudio 7 inkosi lenzele kuhle balaleli labasakazi abasakaza indaba ezimnandi inkosi gama lami uBK Moore sa-osha
salibonani salibonani kustudio 7 linjani lonke bantu bezimbabwe okhulumayo ngu-Isaac Ndebele ebulilima endaweni yaseplumtree mina ngicela ukudlulisa lo mlayezo wakithi funa ukuthi lo mlayezo uhambe lo mbuzo uhambe uhambe uzeyofika kumqondisi ukuthi njengoba umqondisi ethi iZimbabwe ufuna ukuthi iqunye ufuna ukuthi iZimbabwe iqunye ukube le mthokazi kumele ukuthi acacisele abantu kumele ukuthi acacisele abantu ukuthi nje bona ethi iZimbabwe iqunye ukhuluma lo mthokazi umthokazi lo uyaqunywa kele ukuhlala amaNdebele wodwa khona lapho yini ngoba akulazweli kalahlala umhlobo oyi-1 abantu iseke sizwe nje abantu bakithi siphongukuthatha udumo yesi siyakwazi ukuthi abantu bezimbabwe sihlupheki but isolution yezimbabwe laphana yipolitics iqembu umizwe lana libuswa ngumuntu ongalunganga lifisi iqembu lana libuswa iqembu lepolitiki engalunganga so bakithi asiyekeleni ukukhonfuse abantu into esolution ekhona ezimbabwe lapha ikuthi abantu bavote bakhiphe uhulumeni wekolo okhona akhiphe igovernment lekhona ezanupf lizabona zonke izinto ziqonda lokhu silokhu sihwebhana ngeminwe kuthiwa labantu umhlobo othile lo mhlobo othile ayikho into enjalo ngeke kwafana kwayenzeka alikho izwe okwathiwa lihlala abantu abayi-1 kuphela lebe izwe linjani lona leyo so asikubekeni kucace nje abantu bafuna ukukhonfuse abantu ngento engekho umbuso ongalunganga umbuso kamnangako umbuso ongalunganga manje yonke into ivaliwe i-economy uyivale yonke akula tourism ezimbabwe akula amakhumbi avaliwe ngesikhathi sekhona umgalo kwakungcono ngoba amakhumbi ayihamba kahle abantu abakhona ukusebenzela besiyawoda ezinye izinto or kuma-neighboring countries bo-South Africa besiyawoda kodwa manje lo lokho evalile enenge corona evimbela ukuthi abantu bengasebenzi kahle evimbela lokuthi amaqembu epolitiki angasebenzi kahle. So mina ngifuna ukuchazisa kumuntu waseZimbabwe isolution ekhona eZimbabwe ukuthi abantu bavote bavotela iqembu abalifunayo ukhishwe izani ukuphela lokuthi ilizwe liqunywe phakathi akuyasinto engasebenza lo yasikhohlweni ngakuloku bakini.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwele Melika libikwa seliqansa. Kulabantu abafika phose inkulungwane ezilikhulu 90,000 abatholakala belegciwane leli ngalanga linye. Kulezigaba ezingamachumi amathathu ezibikwa zisibala loludubo phambilini kwekhefu le-Thanksgiving kusasa, lapho okulenkulungwane lenkulungwane zabantu ezizahlangana khona zijabulela leli khefu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Jerry Twala Jackson.
Sisakazi igciwane leli elithelela umkhuhlane we-COVID-19 kubonakala lokhu lisasekhona simile ngoba abantu babonakala lapha kuwomabonakude lakumaphephandaba, kanti ke nje labantu nje sibaziyo kukhona lapha lalapha sizabe lokhu bekhala ngakhona ukuthi hayi ngapha umkhuhlane lo usuke wasihlasela emulini ngapha. Ngakho-ke ngingathi umkhuhlane usekhona sibile kodwa kakusafani lasekuqaleni, kungathi nje usuwehlile kancane nje.
Indawo ezifana lamabhawa sezavulwa yini njalo abantu bayagqoka amamaski beqhelelana na?
Nxa sikhangela indawo ezinjengezindawo zokuzilibazisa kakhulu indawo ezinjengamabhawa awe maningi kangako amabhawa avalayo, iningi lawo nje behlisa inani labantu abangaba khona phakathi kwendawo lezi zokuphuzela utshwala-ke. Kodwa-ke nje eziningi zakhona mpela bezisekela abantu bangene, ukuthole abantu bezihlalele laphana bengafakanga amamaski, kanti-ke ungababuza ukuthi kungani bengafaka amamaski. Batsho ukuthi khona ngoba bahleli lapha yindawo le yokuphuzwa khona kuyadliwa, uzodla kanjani mhlawumbe uphuze kanjani ngapha ufake isifonyo emlonyeni. Ngakho-ke nje labo mthetho mpela behluleka kakhulu ukuthi bangayithini le ndaba. Ngakho-ke sinazelela ukuthi indawo eziningi kakhulu sezibuyele esimeni esasizo sona before umkhuhlane uqala, noma yebo sisazi ukuthi umkhuhlane lokhu khona lokhu bekhuluma ngawo, kanti-ke le minyango yabo lapha uthola befakile ibhakani elithi umuntu onke kagqoka isifonyo. Kodwa-ke lokho kunzima ukuthi kulandeleke ngoba ngiyeke ugqokisa umuntu isifonyo ngapha esidla enatha.
Umnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Akagqibi uhlelo lwanamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Icala lelunga lebandla leZANU-PF elabotshelwa ukuloba enkundleni yeWhatsApp lisithi uMnangagwa kenelisi ukubusa kulomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwengwa livinjiwe ukudluliselwa phambili emthethwandaba ophakameyo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.